Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 15 kuNhlangula 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi alikadinwa leli gciwane kodwa liyanda lihlasela abantu abanengi okwedlula lelo inani ekade silalo ensukwini ezidlulileyo.
Kulabantu abangamatshumi phose amathathu abatholakale bele coronavirus izolo okudale ukuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likhwele liye ku 383.
Abanye ababili sebeyadintiwe futhi esibhedlela. Sesuka lapho futhi sangena kwenye indlu elandelayo, khonapho sathola ukuthi kulabanye futhi abagulayo abathathu.
Kufe umuntu wesine kobulawayo izolo ngenxa yesihudo esinakanelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angcolileyo elokitshini leluveve. Isiphathamandla senkampani enakanelwa ukuthi ilobudlelwano lemuli kamongameli Mnangagwa e-Drugs International sizamiswa emthethwandaba namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amabili lasikhombisa 27 ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi bonke abantu laba ngabavele kwele-South Africa. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo eZimbabwe selikhwelela yakumakhulu amathathu alesishiyagalombili lantathu 383. Asebesindile kulomkhuhlane balokhu bengamachumi amahlanu lane kuthi asebefile labo balokhu bebane. Idolobho leHarare yilo elikhokelayo ngabantu abale coronavirus abayi 149 lilandelwa yiMasingo yona ele 49 kuzothi isabelo seMathebeleland South sona esilabantu abangu 46. Umongameli Emerson Mnangagwa uhlele namuhla ukuthi kube lilanga lapho uZulu azazila khona njalo akhulekele ukuthi umkhuhlane lo udlule. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, uMnumzana Efidlela Ncube.
Ukwanda kwayo nani labantu abagula umkhuhlane we-COVID-19 kuyakhathaza kakhulu. Kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi alikadinwa leli gciwane kodwa liyanda liyakhwela lihlasela abantu abanengi okwedlula lelo inani ekade silalo ensukwini ezidlulileyo. Akade becabanga ukuthi mhlawumbe igciwane selidlule, hayi kalidlulanga likhona. Kusadingeka ke ukuthi sithathe amanyathela aqinileyo aza kwenza ukuthi livinjelwe leli gciwane lingagcwali yonke indawo. Ikakhulu nxa ubheka abantu abavela ngaphandle kusamele kuhlolisiswe kakhulu labo abangena bengadlulanga eborder bengazange bahlolwa, balandelelwe emakhaya, kulandelelwe la izihlobo zabo lalabo abangabe bethintane labo ukuze ngokuphangisa kugwenywe ukuchaka kwaleli gciwane, kumemetheka kwaleli gciwane lingagcwali umhlaba wonke welizwe lakithi.
Njengoba abantu phose bonke ababanjwa lomkhuhlane suku zonke kungabavela kwele South Africa, singathi lokhu kuveza yini ukuthi phakathi elizweni eZimbabwe umkhuhlane lo kawukabhahi kawukamemetheki?
Ukwanda kwabantu abagulayo bevela ngaphandle kwelasezansi akusibo bufakazi bokuthi abantu abagulayo ngabavela ezansi kuphela, njalo kalikho igciwane phakathi eZimbabwe. Into esingelayo eyaneleyo yikuhlola, asihloli ngendlela eyaneleyo phakathi kwelizwe. Kulula ukuhlola abantu ababuya besebhasini bemunye kumbe ngesitimela, ubahlalise ku-quarantine center ubusubahlola ubusuthola ukuthi bayagula ngoba bevele eSouth Africa bevele eBotswana, eMozambique kanjalo. kodwa akulula ukuhlola abantu abagcwele bechithekene indawo zonke phakathi kwelizwe, kodwa yikho kumele kwenziwe. Nxa kungasenziwanga khona lokhuyana, kasoze sisibambe isibalo esaneleyo esifaneleyo esokuthi abantu bangakanani, inani lakhona soze siphumelane ngendlela efaneleyo. Kusamele uhulumende athathe amanyathela okuhlola ngendlela ebanzi kulale ayenzayo namhlanje, angathi kuphela yilabo abantu abavela ngaphandle, kodwa akwazi ukuthi abantu ngaphakathi labo bayagula, asukume avimbele khona lokhu ukugula lokhu esithi yi-local transmission, i-community transmission eyaphakathi kwelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Efihlela Ncube yisiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo kunyathelo elisatshelwa ukuthi lilakho ukubangela ukumemetheka kwe-coronavirus, ikomiti yedale lephalamende ebona ngezemithetho lamhlanje ikhangelelwe ukuqala ukubuthanisa abantu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe isizwa imibono yabo ngemizamo kahulumende yokuguqula isisekelo sombuso, u-Constitutional Amendment No. 2. Le yinto ephikiswe zinhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye leHabakuk Trust emthethwandaba ngeviki edluleyo, zisithi uhlelo lolu kumele lumiswe ngoba lufaka uZulu engozini, kodwa inkantolo ayikethuli isinqumo sayo. Inengi lisola imizamo yokuguqula isisekelo sombuso le lisithi ibandla leZANU-PF lijonge ukupha umongameli Mnangagwa amandla aphindiweyo, kodwa abeZANU-PF bayakulandula lokhu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu, umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhlelo lokuhlanganisa abantu oleparliamentary outreach ngo-amendment number 2 luyenzakala siphezu kohlupho lwe-coronavirus, kodwa okuqakathekileyo okuze ukuthi abantu sikubambe yilokhu. I-coronavirus iqedile abantu ezindaweni ezitshiyeneyo, iyethusile ohulumeni abaningi ngaphandle kweZimbabwe. OweZimbabwe ungakhangela kube lithuba lokubana azuze imali yangaphandle, ama-individuals akohulumeni labahlobene lalabo abaphethe amandla kube lithuba lokuzinothisa lokuthi betshontshe imali. So mbona ngazathi iparliament ukuthi yenze outreach yindlela yokubana ama-parliamentarians ayenze imali, lokubana ibandla elibusayo iZANU-PF that is advocating for i-amendment leyi ibakhangele one ukhetho olwezayo ukuthi kufuze ukuthi silungene ukhetho lolo, benganjani sebetshintshile isisekelo kodwa bengazange bayenza i-full implementation ye-constitution oda kusilele bakwenze kathesi balungiselela ukhetho luka-2023. So bona sebedlulile konke lokuthi kulo mkhuhlane lokuthi kule fulfillment ye-constitution kubo akuqakathekanga, okuqakathekileyo lukhetho oluzayo.
Ubona kusiba labantu abanengi yini kulemibuthano njengoba abantu bezivalele ezindlini lasemizini yabo ngenxa ye-coronavirus?
Angikholi ukuthi abantu bazahamba ngobuningi, ngani ngoba abantu babhizi badinga imali, abanye bacatshile ezindlini. So abazaphuma balutshwane kakhulu ngoba akuzange kube le-outreach imfundiso ngama-civic organization befundisa abantu ngokuthi u-amendment number 2 uphetheni. So ngibona ngazathi kuzaba labantu abalutshwane abazaphakama ngoba one, abantu bayesaba umkhuhlane lo, secondly abantu babhizi badinga okokudla, abantu vele abakuzwisisi ukuthi kwenzakalelani. Yikuzathola ituko lamagqwetha kulezinhlanganiso eziningi ezihambe zisiya-challenger yona leyo outreach. So mbona ngazathi izabaphuwa li-attended.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu, ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Sokufe umuntu wesine elokitshini leluveve kobulawayo ngenxa yesihudo esinakanelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angcolileyo. Umufi utshone izolo ngemva kokugula okwamalanga ambalwa. Abanye abathathu batshone ngeviki edluleyo. Banengi abagulayo eluveve njalo abanye babo balaliswe ezibhedlela. Izakhamizi zithi amanzi angcolileyo aphuma empompini yiwo abangela lomkhuhlane. Lanxa umasipala ethule umbiko ukuthi uphenyo alwenzileyo luveze ukuthi amanzi akhe ahlanzekile. Iqiniso ukuthi angcolile lawa manzi njalo ayazikhanyela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Yena oyethekelele imuli yomuntu lo obhubhe izolo.
Khonapho futhi endlini efanana kulabanye ababili abagulayo futhi esibathole khonapho. Yonke ama-details and information lamabizo abo silawo. So abanye ababili sebeyadmithiwe futhi esibhedlela. Sesuka lapho futhi sangena kwenye indlu elandelayo. Khonapho sathola ukuthi kulabanye futhi abagulayo abathathu. Abantwana abakuleyo ndlu. So kuyatshengisa ukuthi umumo lo owamanzi umhlanga sibili lapha abantu balukhakhamele kakhulu ngoba bengasazi ukubana into le bayiphathe njani. Sasukela ukuthi sangena kwenye indlu 134 Old Veve sathola ubaba khona phana umhlanga ekhala ngabantu abakhe kuyimulini yakomhlanga yena ubaba lo kuthiwa ngumthithi ekhala kulabantu abakhe esikhuluma ngathi abadibithwe esibhedlela empilo abathathu omunye le 13 years omunye ule 10 years omunye le 6 years bonke sikhuluma kanje ngabantu abadibithwe esibhedlela. So ke kuyatshengisa ukuthi hayi izinto azinhlanga lapha kulohlubo lolukhulu. Sasuka lapho saka kunumber 134 e-Old Luveve futhi sathumanisa ukuthi ubaba laba ngekhaya laye ubaba uSibanda ukhanya uphathekile kangaka kunzima sibili. Sathola ukuthi labantwana futhi khonapho abanye ababili labo ngabagulayo bonke bakhala ngezisu.
Amanzi la sibinti aphuma empompini ezindlini kumbe avela kumabhawuza ekhansili avela ngapi kahle kahle?
Umasipala ukhuphe esingathina i-communique ekhulumisana labantu ukuthi bathe bethole umbiko wokuthi abantu bayagula bekhala ngezisu langane. Umasipala sithole ukuthi ukhuphe umbiko wokuthi bathestile amanzi, amanzi lawo bayathola e-right aphuma ezimpompini. Bese besitsho njalo ukuthi amanzi amanye abathole engathi acontaminated yilo abantu kade bezigcinele phakathi kwama-containers abo. Kodwa sokukhona ekhathesi sokufanele thina njengoba sesilobufakazi obubambekayo ngalokwesikubonileyo sizathatha le information siyikhombayile yonke la ngasingaqedanga yena le silawo sibona ngathi yiufakazi obugcweleyo sesizathatha sibuhambise ku-council. U-council simtshengise thina i-investigation esiyenzileyo lesihlanganelayo laye azibhodele kulezo zindlu ayezibonele okwenzakalayo labantu abagula futhi abavakatshele ukuthi kubonakale nembali ukuthi abantu laba uhlupho lukhona. So ukuthi la manzi ukuthi amanzi abagulisayo ngasuke empompini kumbe ngamanzi abathatha kwezindawo asingeze sakuphendula lokho kathesi. Kodwa nje abantu bakhala ngokuthi izizwabo zibuhlungu bonke futhi bacabange ukuthi uhlupho lusemanzini. And omunye uzowatho wathi yena lanxa engabonanga amaphepha udokotela abahambise khona umntwana ngoba wathi ama-science asibona ngathi ngayi-typhoid kodwa ke amaphepha engakawaboni la ukuthi for sure yiko lokho. So ngokunjalo ke sisa-compiler ukuthi sibone ukuthi umasipala siyakhulumisana laye ke sibone ukuthi lolu daba lungabanjwa kanjani ngoba sibone ngathi kule ngozi yokuthi iqinisweni abantu kuliyindawo bangaphela.
Udubo lolu luseluveve kuphela yini kumbe akhona amanye amalokishi?
Umkhosi omkhulu ukhona apha ku-Ward 15. Lanxa abantu bekhala kwezindawo bethi hayi amanzi ethu siwabona amanye kwesikhathi engcolile, siwabona amanye i-brown, siwabona amanye ebomvu. Kodwa sikathola impiko sibule abantu abagulayo kwamanye ama-ward. But i-ward esilohlupho lawo ngokuthi sithole impiko abantu asebegulayo, abantu asebesitshile ngu-Ward 15. Yikho nje sibuyile ukuthi lathi sizozibonela kuleyi ndawo.
Umnumzana Ambrose Sibindi yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Abesifazana bebandla leMDC Alliance abathathu ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bathunjwa. Bazamiswa njalo emthethwandaba namuhla lapho uMantshi azakwethula khona isinqumo sakhe phezu kwesicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yebail. Abathathu laba ngunkosazana Joana Mamombe, uSicilia Chimbiri kanye loNesai Marova, bona abathi bathathwa ezandleni zamapolisa. Ngabantu abacatshangelwa ukuthi basebenzela uhulumende ngenyanga edluleyo, bayabatshaya kakubi njalo babahlukuluza ngokocansi. Isiphathamandla senkampani eyaphiwa icontract yezigidi zamadola ezingamachumi ayisithupha eMelika nguhulumende ecatshangelwa ukuthi ilobudlelwano lomdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa e-Drugs International laso sizamiswa emthethwandaba namuhla. Umnumzana Delish Nguaya ubotshwe ngolwesihlanu wamiswa enkantolo ngomgqibelo esetheswa amacala okuqambela uhulumende amanga ukuthi iDrugs International inkampani elungisa amaphilisi okwabangela ukuthi iphiwe umsebenzi wokudingela iZimbabwe amaphilisi agoqela awe-coronavirus. Inkampani le yathengisela uhulumende amalembu okuvala amakhala lomlomo amamaski ngemali ephezulu kakhulu lanxa yona yayiwathenge phecheya ngemali ephansi. Lokho kucunule kakhulu uZulu wahlokoma enkundleni zokuxhumana uhulumende waze waquma ubudlelwano bakhe lalinkampani. Inkampani le ibikwa ithole umsebenzi lo ngendlela engacaci kuhle lanxa nje abacuphi babetshele uhulumende ukuthi umnumzana Nguaya ngumuntu ongathembekanga ngoba elamanye amacala avele ebhekane lawo. Iningi lithi kumele kubotshwe iziphathamandla zikahulumende eziphatheke ekupheni inkampani le umsebenzi. Umnikazi we-Drugs International umnumzana Ile Deja oyisizalwane sase-Albania laye ubikwa edingwa ngamapolisa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesite.org ithi izakhamizi zeluveve ezihlaselwe isihudo sezicele umasipala ukuthi azivumele zelatshwe ngaphandle kwenhlawulo. Inkundla yenewzimbabwe.com yona ithi amakhansila e-MDC Alliance aselobele umphathintambo obona ngezabelo umnumzana July Moyo emxwayisa ukuthi engawaxotshi lanxa engaze ecelwe yi-MDC thi kankosazana Thokozani Khuphe. Soko isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Alivuka njani basakaza abahle beStudio 7 lonke khona ngapho jonga kandemire omavele simhlanganya wiye bamtungameli inkomo PJ lonke nje lozulu wonke weZimbabwe locela ngaphandle kwelizwe ngilobuhlungu amapolisa yaleli lizwe basela police force and they're backtracking. At first uPaul Nyathi police spokesperson wavuma ukubana sebebotshiwa amankazana la kanti ngokuya kwisikhathi ngali siphatha amandla kasinokwazakale sebezo backtracker sebe abakwazi nabeke bakhuluma la uHerald beka report ifanayo kamba abantwana laba bangaqamba amanga shiwa bayezilimaza ngakhona okuchuwe ukuthi khona balinyazwa usense imbobho endaweni ezizilayo kubo bezilimaze. In the first place kwakuyi lockdown imota lebezothwala ebhindura baphapha yini why kungabonakala kuma roadblock why tuza sipho ngifika zivulela sithula kuphela bekwazi ukuthwela abantu ababenza khonoko. Le police force ifuna a complete overhaul nxa kungathi uNkulunkulu angento zitshintshe. Oh baba ogawule sure, you are praising such things. You are praising such things ogawule sure. Umvalo umenzi ukazembe kazembe akhulume shwa zaginqe announce into njengayona le. Bangapho Jonathan Moyo kathesi. Kasi bathi khona hey
isandla sangaphandle so nje wena lamaphoyisa why lingabopha abantu ngale ngamapolisa lehlukana ubopha abantu elithathela abantu enkambeni yenu it's a pity le army isetshenziswe ngenye indlela vele sokuyangisa vele asilazi umsebenzi uabduct abantu siyabulala kuphela lokubona ukuthela ama bribes that's all hayo gawule leza kubona kweminye iminyaka kanti laba abantwana laba bazukulu salitshela libambele ngajoni sifisa ukuthi izinto zintshintshe liphila sibe silebo zimbuzo ufuna wakho umntwana athathwe njeyana ayechiswa ngencukuthu khona ngale ngasense ngendlela enzokwa labantwana sibonisa ukuthatha ngayiphi indlela ngiyabonga
Umbono wami msakazi njengoba inani locally yanda lisiya phezulu inani labatholakala belomkhuhlane lo ukuthi kuzabanzima kakhulu msakazi kungcono libe ngapha kobulawayo lakubo Bed Bridge lasemashonaland ngoba inani leli lingayanda lase Victoria Falls njengoba kungala sibedlela msakazi ukuthi uhulumende uyabeza thwala nzima angazi kumbe sowathenga ama ambulance ukuthi umuntu ozabe gula esuka e Victoria Falls lobe ewanki bengakwazi ama-ambulance ukumlayitsha emlethe kobulawayo indaba bengayenzanga isibhedlela esikhulu ngoba e-Victoria Falls yikho lapho okufikelela khona izethekeli msakazi wami so uhulumende ngabe uyakha isibhedlela esikhulu ngapha e-Victoria Falls kwenzela ukuthi izivakatshi izethekeli ezifikayo zonke zikwazi ukuhlolwa lokho kuyabe sokuvulile manje njengoba isibhedlela kasikho isethekeli singafika uma sokudlulile singabanjwa e-Victoria Falls fanele sithwale size sizofika kobulawayo umuntu kobulawayo afika sefile ngoba ama-ambulance kabalawa umsakazi wami hayi kuzaba nzima kungcono inani leli olimele kuyona linamba sebelayo manje bona laba bezana lingasadluli le namba ngoba kuzaba kungaba nzima kakhulu umsakazi wami loba kubanjwe abantu kobulawayo kusiza ngapha emashonaleni le kubo Victoria Falls labo wanki kungabi labantu ababanjwa lo mkhuhlane ngoba hayi kungaba nzima kakhulu ngiyabonga umsakazi wami
njani basakazi nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo nguThabani Mhlaba edabuka ematopo but kwamanje ngiseGoli eSoweto ngithanda ukugcizelela endabeni kasisi laphana uMaluphahla mayethi yena ekhuza ngokuthuka laphana yes bafowethu singathukini zameni ukukhuluma kahle njengalokhu behlala besicebisa ukuthi singathukini bafowethu because siyagcina laleli lithuba singalitholi lokuthi sikhulume khona la so siyacela ukuthi sikhulumele into ezile nhlonipho lezile ngqondo njengabantu abadala ngibuye ngize endabeni MDC lezana ukusuka kuZANPF siya kuMDC kufana lokwehla eDonkini ugadi Stonkwane kidi yabo sasentweni eyi-1 so mina ngingakutsho ukuthi abantu bakomthwazi abazama ukuvotela iqembu elizabakhulula iqembu le-MRP ngoba iMDC lezano yinto eyi-1 ngiyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Egypt lithi kuqala mhlaka 1 ngenyanga ezayo lizavula amagceke alo endizamtshina abevaliwe ngenxa yecoronavirus. Abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo kwele Nigeria bona babulale amasotsha ngamachumi amabili labantu makhaza abangamachumi amane ngempelasonto. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukutshengisela kuyaqhubeka endaweni zelizwe ezitshiyeneyo kulandela ukubulawa komunye njalo onsundu lipholisa elimhlophe ngolwesihlanu e-Atlanta, Georgia. Umnumzana Richard Brooks udutshulwe ngamapholisa wafa ezama ukuwabalekela. Ipholisa elimbuleleyo lihle laxotshwa umsebenzi. Ukubulawa kukaProx kuze ngesikhathi abantu bevele betshengisela phezu kokubulawa komunye njalo onsundu umnumzana George Floyd. ukuhlaziya lolu daba sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube yena ohlala eNgilandi.
UTrump umsebenzi wakhe engumongameli akawenzi ngendlela eqondileyo ukuthi nguye befanele ukuthi kathi singabe uhlaba umkhosi awulawule ukuthi amapolisa awayeke phansi lento ayenzayo njalo ngibona ngathi kade kuzabe yindlela yokuthi bazwisise okwakathesi sekuvela kibo bona amapolisa njengalabo abanye amapolisa sezawubona abanye abangavumelani lakho ukubulawa kwabantu esikeza wabona beguqa idolo phansi ukutshengisela ukuthi they are protesting against ukubulawa kwabantu abamnyama kodwa-ke iningi lamapholisa abakuboni kuyinto elicala ukuthi nxa umuntu omnyama ebulewe yingakho sibona amaprotesta nala liqhubekela phambili okuyinto emangazayo njalo kuyinto ehlekisayo kakhulu ukuthi into embi kangaka isenziwa lilizwe eliyilo esingathi is a democratic country elifana le-America eliyilo esithi mhlawumbe lilizwe elifana ukuthi litshengisele ukuthi ukuba democratic kujoni kodwa yilo ilizwe eselijike kwavuka umbhetshazana nje into nje esingayaziyo ukuthi singayibiza sithini. UTrump ulomlandi omkhulu ukuthi ufanele ukuthi akakhuze amapholisa adlale indima yakhe yokuba ngupresident enguye ucommander in chief atsho ukuthi into embi imbi amapholisa abayiyekele.
Sibone abantu khona ngapho eNgilandi betshengisela ezitaladeni imihlobo yonke bebambene besola ukubulawa kukaGeorge Floyd lobandlululo olukhona eMelika ngitsho lakhona ngapho elizweni lenu. Lubhahe kanganani udaba lokubandlululwa kwabantu abamnyama khona ngapho?
Ngeke ngize ngisho ngithi lukho lukhona into nje esuka ingathi iyabakhulela ukuthi ukuba sobala noma ukuvela usobala ukuthi wena utshengisela ukuthi wena ucwasana ngokobala kulicala ongalihambela enkantolo noma nxa ukuthi mhlambe ule nkampani thize noma ukuthi utshengisela lezo mpawu zokuthi wena uyacwasa abanye abantu ngokobala kungenzeka ekugcineni ugcine usuluza izinto eziningi uzuvalele le kampani kodwa-ke kube sekusiba khona bana laba babe besazi ukuthi vele bona abalandaba ukuthi abalantethe got nothing to lose ngesikhiwa labo yiwe sibabona beqhubekela phambili kusiba lama-pockets of ukuba ngama-right wings sibona kusiba labantu abenza izinto ezingathi ziyasupport ukuthi i-racism iqhubekele phambili ibe khona abanye beqhubekela phambili kunjalo kungabantu abafuna ukuthi izistatues nalezi esikhuluma ngazo ezabantu laba ababandakanye kakhulu ikakhulu ngezikhathi ze-slavery bese kusiba kakhulu labana babantu ababedlala indima yokulilizela nxa kusenziwa izinto ze-racism bafuna ukuthi zihlale zikhona ukurepresent ukuthi babone ukuthi imbali yabo ayipheli kodwa-ke eqinisweni iningi labamhlophe bamanyene labantu abamnyama ngoba abanye bayasatsho ukuthi indlela okwenziwa ngakhona akutshengiseli ukuthi i-21st century njalo akutshengiseli ukuthi izinto sezaguquka njalo akutshengiseli ukuthi isimo asisafani lesimo lesana sayizolo kufanele ukuthi kuqiniswe umthetho umhlaba wonke jikelele kutshengisele ukuthi singabantu sonke akekho umuntu okuthiwa lo ngumuntu ohlala egangeni noma lo ngumuntu ohlala endlini singabantu sonke siphila ngokufanayo esilomphefumulo ofanayo yingakho sibona abaningi abalapha e-England besekela abantu abamnyama ukuthi baqhubekele phambili ngokuthi bamatshe bekhononda ngokuthi kungani abantu abamnyama bebulawa kodwa-ke siyakubona njalo kusiba lezinye impawu lapho kuvela khona abanye ofana nelinye ijaha esezalibona ijaha leli belisebenza ebhenki engumuntu ozisebenzela kuhle kodwa-ke usejike wayavunjululwa ngamapholisa waboshwa ekugcineni bembophela ukuthi kungani edrayiva imoto ezintsha okuze kwayenza ukuthi azalahlekelwe ngumsebenzi wakhe kutshengisela ukuthi i-racism ikhona.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele.
Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamajomi posi amathathu abatholakale bele coronavirus izolo okudale ukuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likhwele liye ku-383. Sokufe umuntu wesine kobulawayo ngenxa yesihudo esinakanelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angcolileyo elokijini leluveve. isiphathamandla senkampani enakanelwa ukuthi ilobudlelwano lemuli kamnangagwa e-Drugs International umnumzana Delish Nguaya uzamiswa enkantolo namuhla. Kwanele Mthakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke njalo kuze kusene kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.